Ukhwela kwezinto kubanga ukuthi umkhonomi vele awusebenzi kuhle, i-production ayisekho. Ambona ukuthi osomabhizinisi bakwenza ngabomo khona lokho, lawo bazama ukuthi bephile benze inzuzo, kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu, ikakhulu esikhathini sona lesi izinto sidula. Kuvaliwe njalo kule lockdown, abantu abaningi abasebenzi, basebenza kwi-informal sector, so kunzima kakhulu, kusuka kunzimele kakhulu labo vele abaswelayo.
Bakhona Nkomo abathi uhulumende kumele aphoqe osomabhizimusi behlise intengo, lokho kuthiwa ngama-price controls ngesiNgisi. Kungasebenza yini lokho?
Ama-price controls asebenzi ngoba bengabisa ama-price controls, izinto zizanyamalala, zitholakale ku-black market sezidula. So vele i-problem yokuthi akula production yaneleyo eZimbabwe, le-economy ayisebenzi kuhle. Kumele kulungiswe i-foundation ye-economy, ayikhona ukuthi sikhangele ama-symptoms, kumele sikhangele imbangela yokuthi ingani vele intengo ziphezulu, ingani umkhonomi ungasebenzi kuhle, kulokuthi sikhangele nje isithelo, kumele sikhangele imbangela.